Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje kobulawayo. LeZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lamhlanje selethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo lapho amankampani edlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha abukisa khona ezamabhizimusi abo. Ilizwe leSenegal liyaqala ukubukisa eZITF ngomnyaka ka-2017. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbukiso weZITF 2017 uhamba ngendikimba ethi Harnessing Linkages for Industrial Development, lapho umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi Nomandlovu athe umbukiso uqale kahle.
Umbukiso wethu weZITF oqale namhlanje uqale kuhle kakhulu. Sikhangelele ukuthi kuzaqhubeka kunjalo kuze kuyefika umgqibelo. Ababukisayo badlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha. Ikakhulu siyathaba ukuthi iSenegal iyaqala ukubukisa eZITF lonyaka. Amazwe asezansi e-Africa nje asisekele njalo.
Uqhubeke ethi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe lamhlanje uhlangene lomkamongameli weNamibia unkosikazi Monica Hehos eMazowe bakhulumisana ngezamabhizimusi.
Ikhosikazi likamongameli weZimbabwe lelikamongameli weNamibia baphakathi kokukhulumisana ngezamabhizimusi ikakhulu bekhangelele ukukhula kwamabhizimusi aphethwe ngabomama. Siyanxusa osomabhizimusi jikelele ukuthi beze embukisweni bazobona konke esibalungisele khona.
Umqondisi weBotswana Investment and Trade Center kwezokuthengisela kwamanye amazwe, umnumzana Damon Tapu, uthe ukubukisa kweZimbabwe kubalethela ibhizimusi kunye lokufunda okunenyi.
Brought in about 11 companies from various sectors ranging from building materials.
Njengenkampani yamabhizimusi ebona ngokuthengisela impahla kwamanye amazwe, size lamankampani adlula ichumi ukuthi azobukisa amabhizimusi abo achiyeneyo.
Unkosikazi Nobuhle Mazalu owenhlanganiso ye-Helping Hand uthe bona baze ukuzobukisa lonyaka ukuze baqhubeke betholisa usizo kubantwana abaswelayo kunye lentandane, njalo baqoqa ukuyanceda abantu abawelwa ludubo lwempophoma zamanzi eCholocho ngemva kombukiso.
Sile organization okuthiwa i-Helping Hands esincedisa abantwana abangalabazali, abafelwa ngabazali kumba abafuna usizo empilweni zabo, abalamazali abangakwanisi ukubancedisa. Nxa sincedisa khona lapho siyancedisa njalo lama-members emalunga e-Helping Hands ngokubanika ikhulisa labo ukuthi bengathi nxa benika abanye abantu besiba lomhawu. Sikhuluma nje namhla sithwele impahla esizihambisa eCholocho, abantu abachithekelwa yimizi eCholocho. Sifuna ukuthi sibadingele ingubo, imbheda, izigqoko zesikolo ukwenzela ukuthi nxa buya umqando kube ngavicakali bengelalutho bokugqoka.
Kusasa inkampani yeZITF ikhangelele ukuba lomhlangano wabosomabhizimusi ozavulwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Umbukiso weZITF 2017 ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni mhla ka 28 Mabasa ngumongameli weNamibia. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba olufanayo eBotswana lithumele amankampani alichumi lanye ukuthi ayebukisa embukisweni lo oweZimbabwe International Trade Fair oqale koBulawayo lamhlanje. EBotswana lithi libona kulamathuba amabhizimusi okuthengisa impahla eZimbabwe. Okunenga sikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Ugatsha lukahulumende olubona kwezokuthuthukisa amabhizimusi oleBotswana Investment and Trade Center, iBITC, luthi kulamathuba amahle kumankampani eBotswana ukuthi athengise impahla eZimbabwe. iBITC ithi ihlonipha umbukiso weZITF ngoba nyakenye kuphela wahuga amankampani adlula amakhulu ayisithupha lengxenye ephuma emazweni alichumi lasithupha. Isikhulumi seBITC uNkosazana Gudlo Mwahi sithi amankampani aweBotswana asembukisweni weZITF alakho ukubumba ubudlelwane lamanye amabhizimusi kwamanye amazwe. Umwahi uthi BITC yenzisa uphenyo olwatshengisa ukuthi kulomkambo wempahla zeBotswana kuhlangothi ezitshiyeneyo eZimbabwe, okugoqela ukuphekwa kwempahla, imanufacturing, ezokwakha, ezokudla, igwayi kanye lempahla eyenziwa ngezikhumba. OweZimbabwe umnumzana Stanley Ncube eseGaborone uthi ukubukisa kwamankampani avela eBotswana ngisengiselwe ukuthi iZITF ilokhele sithunzi noma nje ezomnotho zingamanga kahle ekhaya.
Kuyathokozisa kakhulu ukubona amankampani akwele Botswana esiya ku-ZITF koBulawayo, ngoba kutshengisa ukuthi noma nje umumo womnotho uphansi, amanye amazwe lokhe ehlonipha umbikiso we-ZITF. Njalo kutshengisa ukuthi ngabe izinto zikahle, amathuba okuthuthukisa amabhizimusi akhona kakhulu.
iBITC ithi ukubukisa kwamankampani eBotswana kuqakathekile ngoba kuqinisa ubudlelwane kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ekuqaleni komnyaka iBotswana yathi izimisele ukuphinda kabili inani lempahla eyithengisela iZimbabwe emi kuzigidi ezingamakhulu azamadola okwakhathesi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi ngoba sivakatshelwe ngolwela amalungelo oluntu uNkosazana Justina Mgogo, yena njalo okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okulethe ngapha eMelika?
Okunilethe eMelika nginxuswe ngama college angu-4 akade befuna ukuthi ngikhulume lezifundi zabo ezenza izifundo zama human rights. So besikhuluma ngomumo wama human rights eZimbabwe.
Bakwamukele njani ngokubona kwakho?
Bangamukele kuhle kakhulu, kodwa anthe sengikhuluma ngodaba engahlangana lalo ngo-2008 abaningi bakhona babethukile ukuthi izinto ezinjalo zenzakala.
Ye, ungasitshela ngamafeatures sizwa kuthiwa ulogwalo walulobayo, ugwalo lolu luphatha lona khona lokhu ukuphathwa ukwenzwa. Ungasitshela nje ngamafeatures.
Ngilalo ugwalo oluphume ngomnyaka wedlileyo okuthiwa The Abduction and Trial of Justina Mgogo, The Fight for Human Rights in Zimbabwe. Ugwalo lolu lunike ithuba lokuthi ngethule obekungisinda kusukela ngihlangana lodubo lolu engahlangana lalo. Bengifuna njalo ukuthi ngizilobele ngedwa okuphathelane lalokho engahlangana lakho kulokuthi abantu bazwe ngabanye abantu.
Manje usululobile lolu gwalo, kuyini okubone kusenzakala? Luwamukelwe njani nguhulumende labantu nje mahlayana?
Ngibona ingani abantu abaningi bathanda ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakala kimi kusukela ngithathwa ngkhaya mhla ka 3 December ngize mphuma ngisiya emapholiseni mhla ka 22 December. Abantu abaningi bafuna ukuthi bathole lologwalo ukuthi bazibalele. Nqansithi abantu abaningi ngibona ingani akulandaba lokuthi umuntu ungapi. Bakhona abantu abaningi abambuzayo ukuthi ugwalo lolo bangaluthola njani. Ngomnyaka owedlulayo ngihambile eZimbabwe book fair, ngikhuluma ngogwalo lolo, abantu abaningi babuya bezothenga lolo gwalo.
Yes, kusondele kathesi ukhetho oluka 2018. Ubona njani ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi ulubona njani ukuthi kuzaba njani?
Thina njengeZimbabwe Peace Project silokukhathazeka kakhulu ngoba kulodlakela esilubonayo. Nxa sikhangela obekusenzakala kuma by election asanda kwedlula, sikhangela njalo izehlakalo zodlakela ezikhona kumabandla athile njalo phakathi kwamabandla. Khonoko kuyasikhathaza ngoba kutsho ukuthi sisiya phambili kuza kuba lodubo lokwephulwa kwelungelo loluntu lokuba khona kodlakela lwezombuso welizwe. Yinto engaba ludubo kakhulu sikhangelane lodubo luka 2018. Okunye kusikhathazayo yikuthi kulabantu abasebenzisa imlomo yabo ukuthethisa abanye. Thina sikubona khonoko kusenza ukuthi kwande izehlakalo zodlakela oluphathelane lwezombuso welizwe. So thina njengeZPP sithi thina zero tolerance to political violence, sikhangelane lokhetho luka 2018.
Yingamafitshane ungathi udaba lwa okwekwehlelayo wena kuyahambelana yini lokwayehlela uZamara ungaziwayo lalamhlanje ukuthi ungabe
kuyahambelana ngoba mina nthethwe ngkhaya ngilele uithai uthethwe egelwa ekubhabha shop ngabantu abangaziwayo. Mina ngathi nthathu amapolisa athi kabakwazi ukuthi ngingapi. Sikuzwile njalo kuyithai Zamara kuthiwa abakwazi ukuthi uyithai Zamara ungapi. Kodwa kubuhlungu ukuthi sokwedlule iminyaka emibili akula muntu oseke wabona lapho kulo ithai.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Lo ke ngunkosazana Justina Mkoko, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ebesixoxa laye. Usivakatshele lapha eStudio 7. Siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga lami.
Ingcwethi zempila kahle zikhuthaza ukusabalaliswa kwemfundiso yokuzivikela kusifo soqhuqho esemalaria ngesikhathi kungatholakali umuthi wokuzivikela ukuvikela lomkhuhlane ivaccine. Loba nje abazama ukulungisa lomuthi bethi bona sebelengqubela phambili ekuphumeni lawo osukhangelelwe ukuzanywa ukusetshenziswa emazweni afana leGhana, Malawi lamanye ngomnyaka ozayo ka-2018. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngesikhathi kunanzwa ilanga lesifo soqhuqho emhlabeni jikelele ele World Malaria Day, uZulu ukhuthaza ukuzivikela njengendlela yokwehlisa lesi sifo eZimbabwe. UDokotela Paspanoji Kanzira Masango ofundisa izifundo zabudokotela eCollegeini leUniversity of Zimbabwe uthi uZulu akabe lomkhuba wokudinga ulwazi olujulileyo mayelana nalesi sifo. Osakhulayo ocubungula ngesifo soqhuqho uthi ulwazi olunje lungaphathisa abantu abanengi lezingane zabo kundawana abahlelikizo kulandelwa indlela yokuzivikela ukubamba lomkhuhlane ungakabahlaseli e-preventive care.
Emakhaya ngithi abantu bengayekela amanzi ebuthana ephonguma ngoba khona phana iminyane yabelethani ibekela amaqanda. Uqalisa iminyane ilunywe, izigubhu eziphonguhlala emzini yabantu zigcwala amanzi angageleziyo. Khonokho ekwesa ukuthi abantu bakhiphe izinto ezinjalo, basike utshani ophonguhlala. Abantu bayakwanisa ukuthi nxa belala befaka ama-mosquito net akhona lawo, bagcobe ama-mosquito repellent ukuthi bangalunywa kakhulu abazithweleyo. Akufanelanga vele ukuthi bekhanya belunywa yi-mosquito beqalisa imalaria.
Lesi sifo sihlasela abantu phose abafika kungxenye yesigidi ngomnyaka, njalo sihlasela iziqinti ezedlula kumashumi amane eZimbabwe, ikakhulu kundawo esemngceleni lamazwe afana leZambia leMozambique. Ingcitshi zezempilakahle sikhuluma kanje ziphakathi kokucubungula ngembangela yalesi sifo lemihlobo yemiyane engaba iyingozi.
siyakhangela sibili sibone ukuthi kuyini egazini labantu sabe sikhangela akhona amanye esiwatholayo kakhulu lapha eZimbabwe laseAfrika onjenge Plasmodium falciparum but amanye angikhona siwaboni la kodwa yona leyo yiyo engani igcwele lapha eZimbabwe.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuba noma kungela vaccine okwamanje lesi sifo sile mithi njalo sisenelisa ukwelapheka. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukusiphangisela ukuyadinga usizo lokwelatshwa lapho sebehlaselwe yiso. Ngomnyaka ka-2015 abantu abangaba yizigidi ezedlula amakhulu amabili 214 million bahlaselwa imalaria emhlabeni jikelele. Abangaba phose ingxenye yesigidi 430,000 babo babulawa yiso. So iningi labo bengabavela kuzwekazi le-Afrika. Kunje inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ikhankasela ukwesula kwesifo soqhuqho lapho sisiyafika kumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo le The Connection sixoxa ngemizamo eyenziwayo yokukhanga abasakhulayo ukuba babhalise kugwalo lokuvota abagoqela abatsha abahlala phandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeTurkey libikwa lihlasele indawo ezihlezi abahlamuki abalwisana lalelo lizwe abesikurdish emazweni angomakhelwane awe-Iraq le-Syria. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe kumele liguqule indlela elihlela ngayo ezomnotho welizwe kulokwethula imali yohlobo lwama-bond notes. Obona ngenhlelo zezwekazi le-Afrika kunhlanganiso le uMnumzana Abebe Amero Selasi utshele intatheli zindaba esigodlweni seMelika iWashington DC ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe umele uphathiswe ngenhlelo ezijulileyo ngoba usuminganxele. Kuvike edluleyo umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa ubesemhlanganweni wenhlanganiso le kunye leWorld Bank owenziwa kanye ngomnyaka. Kodwa iWorld Bank kunye le-IMF zithi kazisoze ziphathise leZimbabwe nxa lingalungisisanga umumo wezenotho okugoqela lowelungelo likaZulu.
IMF ikhuluma into esabe khuluma thina ukuthi ukubuya kwama-bond notes bekungakwanisa ukuthi kuncede lutho ngoba nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi udubo esilalo yikuthi asila economic activity enzakalayo lapha elizweni. Thenga okuningi okwedlula esikuthengisayo okubanga ukuthi singabi ne-foreign currency eningi. Nxa kuyukuthi uhulumende uzalungisa udaba lolo, kumele uhulumende abuye lama-policies anganceda ukuthi thina sikwanise ukuthi sithengise okuningi okwedlula esikuthengayo. Ukuthi industry ivuke ukuze sikwanise ukuthi sibe ne-foreign currency eningana.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa ube ngapha kwele Melika ngeviki edluleyo emihlanganweni ye-IMF. Ubona ungani imihlangano enje ingaphathisa yini eleZimbabwe kumbe yikumotsha isikhathi?
Ingaphathisa kakhulu iZimbabwe, aloba iZimbabwe yangikhona ibiza kwanisa ukuthi ibe le mithetho nama-policies anganceda ukuthi abantu abafuna ukuthi babuye le mali zabo babuye lazo ungabangeli ama-problems. ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi lomthetho weindigenization silama policy inconsistencies amaningi kakhulu. Ngesikhathi siyabona ukuthi uyake kube lapha familization lokunye okunjalo okwenza ukuthi nxa kuyukuthi ule mali yakho ufuna ukuba lapha eZimbabwe uyabaluduku. And ungakhangelela futhi indaba ze-ease of doing business, uzabona ukuthi siphansi kakhulu ukuthi umuntu avule inkampani yakhe lapha uyathatha isikhathi eside.
Manje nxa sikhangela bona ubudlelwano beZimbabwe le-IMF kuyakhanya na ukubana kungaba lobubelo lokudlelana iZimbabwe iphathiswe zinhlanganiso lezi kwelizayo.
Anto uyabona ukuthi inhlanganiso ezinjenge-IMF le-World Bank ziyalinika ithuba elokuthi ziyabuza ukuthi sitsheleni ukuthi lina lifuna ukuthi silincedise ngendlela iphi, njalo lina lizenza njani ukuthi ama-policies akhona kathesi alungise. Kuyakuye ukuthi uhulumende uzabuya ne-country program yakhe ezabuya layo, kumele uhulumende ayilandele i-country program yena leyo. Yilo udubo esilalo elokuthi siyathembisa inhlanganiso lezo ukuthi sizakhipha ama-host workers ku-salary bills, sizenza lokhu nalokhuya, bese sibuya lapha eZimbabwe asenze lokhu. So nxa kuyukuthi thina siyakwanisa ukuthi senze into esazithembisa inhlanganiso lezo ezinjenge-IMF, ngibona njengani imali izabuya. Kodwa nxa kuyukuthi thina sisenelise ukuthi sihloniphe izithembiso zethu, angiboni imali.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kuhlelo lwabasakhulayo olethe connection namuhla sixoxa ngemizamo yokuhuga abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami untungameli Nkomo.
Njengoba isikhathi sokhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ePhalamende sesisondele, abatsha beZimbabwe basebetshengise idlabuzane lokufuna ukuphatheka kulo. UMike Hobe weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha kweleZimbabwe ezifana labo Zimbabwe yaZoka, mayibuyele iZimbabwe, Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, lezinye zibonakala ziphakathi kwenhlelo zokukhuthazana lokufundisana labontanga ngokucakatheka kokubhalisa kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuze bathole ilungelo lokuvota. Umnumzana Zenzo Nyoni, ngomunye wabontanga abalwela amalungelo oluntu kobulawayo, ulilunga lenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Yena-ke uchasisa kabanzi ngohlelo lwenhlanganiso yakhe oluphansi kwesihloko esithi Vote All in 2018.
Njenge-organization elwela amalungelo abontanga, kunohlelo esilulisayo kathesi olokuthi sikhangelele ukuthi 2023 lapho esizalwa kakhulu khona silwela ilungelo lethu njengabontanga okuthiwa yikota in parliament.
Unyoni uqhubeke echasisa ngokwenza ukuthi inhlanganiso yakhe isungule uhlelo olunje lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthola ilungelo lokuvota.
Sikhangela isisekelo sombuso weZimbabwe, sikhuluma ngekota system yabomama eParliament, ikhulume le main wing eParliament. Ayinanzi kakhulu izifiso zabontanga ukuthi sina njengabontanga sikhangelela ukuthi nathi sifuna ilungelo lekota system yeParliament. Whereby esikhangelela ukuthi untanga bezirepresente ngoba sisazi ama-challenges ethu asiaffecta njengabontanga.
Abatsha ubika ukuba balwamukele ngenjabulo langedlabuzane elikhulu okuba mangalise okwamagama.
Bayithakazelela kakhulu, ngikhuluma kanje mfowethu, iningi labontanga elize lifika esigabeni sokuthi no, now we need a youth movement whereby it will push ini ama agendas ama youth.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Akim Mhlanga owebandla lezombusazwe eMthwakazi Republic Party uthi abadala bavame ukungalaleli abatsha loba ukubanika ithuba. Umhlanga uthe abadala sebedlala indima yabo sokwanele. Khathesi sekuyisikhathi sabatsha bayeke lukube bekhala ukuthi akula obalalelayo. Basukume babone ukuthi bangalwela njani amalungelo abo.
Asingeke sithi abadala abafuni ukusilalela ngoba abadala abadlalile indima yabo. Siyananzela ukuthi kusukela ngo-98 abadala abadlalile kakhulu indima yabo. Bayenza lokho okusemandleni abo ukuthi banqabele umbuso odlame ukuthi bekhona ekubuseni ilizwe. Sokufanele kithi nathesi ngoba sinakhangelela ukuthi abadala bazasenzela okwabo sokuphelile. Sokumele thina njengentsha sisukume sibone ukuthi siyalwela njani amalungelo ethu.
Bonke bobabili uNyoni loMhlanga bayavumelana labantu abafana lomnumzana Victor Chimuthu ongumkhokheli owebandla leZimbabwe yaZoka esebenza lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisa ukuthwala ulungelo lokuvota. Bayathi ukuthi kuqhakathikele kakhulu ukuthi ontanga bayobhalisa kucommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngoba elakusasa laleli lizwe lisezandleni zabasakhulayo. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe.
Akwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale emdlalweni wenguqu ngempela viki.
Iqembu lengezi Platinum Stars liqhubekele phambili lokhu lihlezi phezulu kwengalane yemiklomelo loba nje linqotshwe nge-1 kanya liqembu elingene lonyaka kusigaba se-Premier Soccer League leyada. Abafana bengezi Platinum balemiklomelo yithoba munomunye ngemva kokudlala imidlalo yemine. Kuthi iqembu leyada lona okuliqembu likamprofeti Walter Makaya lihlezi likwindawo yesibili lile miklomelo yithoba munombili ngemva kwemidlalo yemine njalo. Kundawo yesithathu kule qembu leFC Platinum lona lile miklomelo yisikhombisa njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leBulawayo City lalo lile miklomelo yisikhombisa njalo lihlezi endaweni yesine. Iqembu leChicken Inn lona elinqobe leTriangle nge-1 kanya lihlezi kundawo yesihlanu lile miklomelo yisithupha okulinani eliphethwe liqembu leBlack Rhinos lona elinqobe leBantu Rovers nge-3 kanya kanye leHighlanders lona elitshayele ZPC Kariba nge-3-2. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu leHighlanders uErol Agbay utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba kwabo.
I was very happy what I saw today. We tried to play football.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo namhlanje. Sizamile ukudlala kuhle ngehlandla lokuqala. Sadlala njalo kuhle ngehlandla lesibili. Amathuba abekhona ukubana sihlose kodwa asayinelisanga ukubana siwasebenzise ehlandleni lokuqala. Ehlandleni lesibili sibekwazi ukuthi iqembu leZPC selifuna ukuvimba kodwa ngenxa yezulu ebelisina inkundla ibisitshelela ibhola bese ligijima kakhulu wasincedisa ukubana sihlohle amagoli amabili kumzuzu emihlanu yakuqala lehlandla lesibili.
Intshantshu zanyakenye iqembu leCape United lihlezi kwindawo yethoba munembili lile miklomelo yemihlanu njalo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu lecholocho. Kuthi ngaphansi kwalo kuleqembu leShabani Mine lalo elile miklomelo yemihlanu njalo libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu leHarare City. Iqembu leDynamos linqobe leHwange nge-1 kanya njalo lihlezi kwindawo yechumi lile miklomelo yemine ndawonye lecholocho iHawu Mine kanye leHwange. Abafana beHawu Mine banqobe abeChapungu nge-2-1. Iqembu leZPC Kariba lihlezi endaweni yechumi lane njalo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leBantu Rovers lihlezi kwindawo yechumi lanhlanu. Abafana beHarare City bahlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane bele miklomelo emibili okulinani eliphethwe liqembu leTriangle. Kuthi iqembu elijeke amanye engalaneni ngeleChapungu elilomklomelo owodwa kuphela ngemva kokudlala imidlalo yemine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Asingakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje koBulawayo. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba kumemetheka komkhuhlane woqhuqho eleWorld Malaria Day. lamhlanje ke sibe lethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngelitshiya kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.